tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 13 Ncwabakazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi iZANU PF isebenza njalo kusuka kudala, vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli bukaMnangagwa siyakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo lukaChiwenga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni abasekeli bakhe ababili, umnumzana Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohati, esigodlweni se-State House.
Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi ebulini zalaba bodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni.
Kufe abantu abalitshumi lantathu engozini yomgwaqo namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi lekombi eKadoma. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imbono etshiyeneyo ngekhomishini eyethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ufungise ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili, umnumzana Constantino Chiwenga lo umnumzana Kembo Mohati, esigodlweni sakhe iState House. Kodwa abaningi elizweni basole ukugcotshwa kwababili laba besithi lokhu kuveza ukuthi akulantuthuko ezaba khona elizweni phansi kombuso kamongameli Mnangagwa nxa eqhubeka esebenza labantu abalembali yokwehluleka ukuthuthukisa ilizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa ufungise uChiwenga loMohati ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakhe namhlanje esigodlweni sakhe eState House kulandela ukufungiswa kwakhe ukuqala umbuso wakhe weminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho oledluleyo. UChiwenga loMohati bebevele bengabasekeli bakaMnangagwa kusukela ngoLwezi nyakenye, lapho ibutho elahluthunela engumongameli welizwe uRobert Mugabe intambo zombuso. Iningi elithe lisizwa ngokugcotshwa kwababili laba baveze ukudana besithi ngabalathemba lokuthi bazaguqula isimo elizweni. Umnumzana Thembelihle Mabhena uthe yena ubekhangelele ukuthi kuza kuba nabantu abatsha kumbe kube loyedwa owesifazana kubasekeli bakamongameli.
Lapha sesiqeda kubona ukubekwa esihlalweni kuka-Vice President, in fact o-Vice President ababili, uChiwenga loMohati. Thina kodwa besibona ngani bazajinja kumbe bethiwe yedwa wabo befake ongumama, but kanye ngani lokhu befake abantu abafana naye, so asikwazi. Lokhu vele sokusenzeka saba le doubt ukuthi even le cabinet yangkhona ezafakwa, nasibone ngani thiwa kuyala lokhu kungamafesi afana naye, so akulanto ezajinja vele lapha ngokubona kwami.
Umnangagwa ekuqaleni komnyaka uthembise ukuthi uzaguqula iningi labantu bedale lakhe nabaphathi ntambo kukhabinethi ungakapheli ukhetho esithi ufuna ukusala labantu abakhuthalele umsebenzi. Ngakho-ke ukugcotshwa kwababili laba sekushiye iningi limangale ukuthi kungabe kuyini abakwenzileyo okuveza ukukhuthala. Lokhu ekhethwe nyakenye ukuba ngumsekeli kamongameli uMohati uqede isikhathi eside sesibhedlela njengoba ebikwa engezwa kuhle. Uke wasiwa kwele South Africa ekuqaleni komnyaka ukuya kwelatshwa. Umnumzana Adolf Nziba isakhamuzi seHarare uthi uMnangagwa angeke alahla uChiwenga ngoba nguye owambeka embusweni ngemva kokuxotshwa nguMgabe.
Hayi, ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli welizwe asonto esimangalisile. Siyakwazi ukuthi iZANU PF isebenza njalo kusuka kudala, vele abantu laba abalahlani ngenxa yokuthi ubukhokheli buka Mnangagwa byakwazi sonke ukuthi ubalethwa luzwelo luka Chiwenga ukuze abuye azo khupha umgabe owayenguye owayekhokhela ngesikhathi leso. Ngakho ke uMnangagwa kalawo amandla okuthi akwanise ukuthi achiye uChiwenga nxa esekhetha abasekeli bakhe. Njalo ke uMnangagwa ukhanya kalathemba labanye abantu abasebandleni lakhe lezanu PF, sikhangela indlela angena ngayo kumbuso wakhe lo. So bona lapho akade vele bemsekela yikwa aqhubeka phambili esebenza labo. Kodwa nje sesikhayela nje ukuthi yinto engaba yinto enhle yini elizweni lethu, hatshi asiboni kuyinto enhle sibili.
Nkosikazi Bhejani Ngundu wasebaybridge uthi le ngenye yezindawo engananzwa kwezentuthiko kungelani lokuthi kulapho uMohati adabuka khona njalo esele minyaka eminingi elesikhundla saphezulu kuhulumende.
Abantu bamathebheleland abalayo umuntu ozawabamela uthi abe ngu-vice president ngenxa yokuthi uMohati uhlezi uyagula. Njalo singaze sikhangele kibe Bedbridge akula mpumelelo eyenzakalayo, akula kuphucuka okukhona osokwenzakele sofar lokhe waba ngu-vice president. So besikhangelele ukuthi maybe sidingele omunye umuntu ongaba ngcono ongaletha inguquko kithi thina abantu beMandebele, ongaletha inguquko eMatebeleland.
UMnangagwa ukhangele ukukhetha abazangena kudale lakhe lwaphathintamba elekhasinethi, kulapho abanqobe kukhetho lwamalunga edayele ephalamende kunsuku ezimpiswane ezilandelayo. Lo ubikwa ngabaningi uzakuba ngumthwalo onzima kakhulu kuMnangagwa njengoba kusobala ukuthi izikhundla ezikhona azisoze zenele abangane bakhe abakhangele lezo zikhundla kuhulumende. Kumele Studio 7 siHarare, uGibson Pepe.
Usiyabonga Bhebhe. Lokhu sikudaba lunye. Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono ehlukeneyo ngokugcotshwa kwababili laba abasekeli bakamongameli abathi uMnumzana Constantino Chiwenga lo Mnumzana Kembo Mohati. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekhona le koBulawayo.
UBulawayo wamukele ngensolo enkulu ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje esigodlweni sakhe se-State House eHarare. UMnumzana Kembo Mohati loConstantine Chiwenga bethi akukho okuhle abangakulethela isizwe ngoba behluleke ukusebenza kusukela ukuhluthunela umbuso kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ekupheleni komnyaka odlule. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Bakitsanani Dube uthi bobabili bazi ezebutho ngabe baphiwe ugatsha lwezomvikela hathi ukuba ngumsekeli kamongameli.
Mina ngibone ngani ukugcotshwa kukaChiwenga loMohati ukuthi babe ngabasekeli bakamongameli welizwe, angiboni ukuthi kuzatshintsha lutho ngoba abadala laba they've been there ever since and abakatshintshi lutho lakathesi vele abasoze batshintshe lutho. NjengoChiwenga mbone ngani angenza ngcono ngayo kuMinister of Defence, futhi kusenjalo ngikhangelela ukuthi omunye vele abazamfaka obviously kucabinet nguChinamasa. UChinamasa vele bazamkhetha and kuzaqhubeka kungatshintshi lutho lakathesi.
UNkosazana Praise Yangulube uvumelane loDube esola ukugcotshwa kwababili laba ethi akukho abalakho okungavuselela isizwe.
Ukugcotshwa kwaMohati lo Chiwenga ukuba ngama-vice president elizwe ngibona ngathi kuvele bekunjalo ngoba uMnangagwa ubonile ukuthi laye njengoba ngene after coup 6 months lezo bekufanani ukuthi labo bayazidinga, njalo futhi siyazi ukuthi abasoze betshintshe lutho nje.
Osakhulayo wakoBulawayo uNomvula Moyo uthi ukugcotshwa kwabo akusoke kuguqule lutho, bengathini kuyibo abakhupha umgabe.
Angiboni kusiba lotshintsho oluzayenzakala lapha eZimbabwe. Indlela abadala ababacabanga ngayo ayisiyo esikufunayo thina njengabatsha. Ungakhangela yena uChiwenga ngokwakhe izenzo zakhe azitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ilizwe liphumelele libe progressive batsho njalo ngesikhiwa. Njalo yena uMohati wayetshone khona kumakhabhethi akudala ukuthi ngabuya lolunywe nje utshintsho olungayenzakala khathesi angiboni sibili ngo-VP bethu, kodwa hhayi ngiyala angiboni lutho oluza kuphuma oluhle khona.
Omunye wabasakhulayo wakoBulawayo uSakhile Nkomo uthi kudingakala igazi elitsha hathi amakhehla.
Hayi, ngithi mina vela kula ngisho umahluko, it's just a sheer waste of time ngoba akulanto vela abake bayenza. uyala even 6 months yona le. Wesi yethu abantu abakhulileyo, honestly speaking, we need new blood. Akulanto abayasenzela yona, kuyina abakwenza.
Abanye njalo ngabathi uMnangagwa nguye owanqobayo kukhetho lokudinga umongameli, ngakho ulelungelo lokuzikhethela ingqe ngubani abona engasebenza laye. UMohadi lo Chiwenga yibo njalo abakade bevele bekhona uMnangagwa evele wabakhetha ngemva kokuhluthuna intambo zombuso okwenziwa ngabebutho ngomnyaka odluleyo, njalo basebenze laye kwaze kwaba ngemva kokhetho. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo. Ningu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezigcumula ezombusazwe kanye lezomnotho zikhuthaza uhulumende ukuthi aqangathekise ukuthuthukisa impilo zabantu, njalo enze konke okusemandleni yakhe ukuqeda udubo lwenkohlakalo oluyilo osolwenze umnotho welizwe wawonakala kakhulu. UGibson Bebe usethulela loludaba eseHarare.
Linkuthazo iphume kungxoxo mpikiswano eqhutshwe yilezi ngcwethi namhlanje eHarare, eqoqwe ngabe Media Center nabomsakazi weVoice of America Studio 7. Ingcithi lezi bezisuzisa ukuthi ikusasa lakuleli lingabe limi kanjani kulandela ukugcotshwa kukamongameli wakuleli uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Ingcithi kwezombusazwe uMnumzana Taimo Mabaku uthe ukuze ilizwe leZimbabwe liphumelele, uhulumende kumele azinikele ngokugcweleyo ukulwisana lokuqeda udubo lwenkohlakalo, njalo labo abatholakala belamacala okutshontshela isizwe kumele bajeziswe ngumthetho. UMabaku ubuye wathi uhulumende kumele abone ukuthi umnotho wemvelo uyalondolozwa njalo usetshenziswa ngendlela eletha intuthuko empilweni yezizalwane zeZimbabwe. Uqhubeke ethi kumele eleZimbabwe ziqalise ukuhlawula izikwelede ukuze inhlanganiso eziboleka imali zingayincitshi.
I think kuzaba nzima ukuthi ilizwe liye phambili nxa kulobo gwelegwele elizweni. Uhulumende kufuze ukuthi ajezise izenzo ezifana lobo gwelegwele. Okunye ukuthi kufuze silondoloze ama-minerals ethu. IZimbabwe is very rich in terms of ama-minerals. So kufuze siwalondoloze and sibone ukuthi konke asilethela khona sikusebenzisa ngendlela elengqondo. And then lastly, okugcina ukuthi kufuze senelise ukuthi singaboleka imali kunhlanganisana labo IMF. Senelise ukuthi siyibisele ngesikhathi, njalo sibe lokubambekayo esikwenzayo ngayo imali yankhulu, kwenza ukuthi next time singafuni enye bekwanisa ukuthi besinike futhi.
Enye ingcitshi yezombusazwe uNkosazana Dambudzani Sibanda uthi ukuze eleZimbabwe lithuthuke, uhulumende kumele angakhangeli ukuthuthukisa amabhizimusi kuphela, kodwa azame ukubona ukuthi inhlalakahle kaZulu layo iyaqakathekiswa.
Esikhathini esiningi uzwa kuthiwa Zimbabwe is open for business, okuyinto enhle, kodwa uZulu wakuleli nguye omqoka okufuze anawe. Yikho ngisithi lapho sisenza ipolitics zethu, uZulu laye kabe lesizathu sokuthi wavotelana.
UMnumzana Trinos Bebe umlandeli weMDC ekhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa yena ke uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe liye phambili kungakabi lenkululeko egcweleyo, nakuphela abebutho lokhu bengenela kwezombusazwe.
Sonke siyafuna ukuthi ilizwe liphumelele, kodwa ukuze ilizwe liye phambili kudingeka idemokrasi le-transparency. Zonke lezi zinto esingelazo ezingekhoyo ngoba ibutho lokungenela entweni ezithile, so ama-investor angabuya njani endaweni enjalo. Lokuqilibizela ukuqilana ngisho lasekuvoteni njalo ke siwubonileyo.
Uhlelo lwamhlanje ngolunye lwezinye zezinhlelo zomsakazo we-VOA ngokusebenzana nalezinye inhlanganiso ezizimeleyo njengenjongo yokupha uZulu ithuba lokwabelana ulwazi lokwenzakala elizweni izolo namuhla nakusasa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930
6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulabantu abalithumi lantathu abafele engozini yomgwaqo lamhlanje ekuseni ngemva kokunqikilana kwebhasi lekhombi eKaloma. Amapholisa athi abangamathumi amathathu lanye balimele njalo belatshwa esibhedlela seKaloma General Hospital bakhululwa ukuthi bayesila besezindlini. Amapholisa athi ingozi le yenzakale ngemva kokuba umtshayeli wekhombi equme phambi kwebhasi duzane lomfula umzwezwe. Bonke abafileyo babikwa bebesekhombini. Umtshayeli webhasi yena ulimele wathwalelwa kwesinye isibhedlela seHarare. Ingozi le iza ngesikhathi uhulumende sithi sokube lengozi zomgwaqo ezinenga kakhulu lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye ngalesi sikhathi. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lommeli weBhinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngalolu daba.
Ingozi yanamhlanje ilusizi yingozi ebuye isikhathi esibi abantu bevele bephakathina kokudana ngokungazi ukuthi khona lapho kuyiwa khona kungaphi ngemva kwama-election. Ama-election akhanya ngani alethe ingxabano lokungezwani yaphakathina kwelizwe. Ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe, yinto ebuhlungu kakhulu hathi endulini zalaba bodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni, ngoba kutshengisa nje ukuthi kukhona okungalunganga, kukhona okungamanga kuhle ngaphakathina kwemigwaqo yethu, okuyikho okufuza ukuthi kulungiswe.
Yebo, imigwaqo kayimanga kuhle Sibanda, kodwa abatshayeli labo kwesinye isikhathi basuke babe yibo abenza amaphutha. Ungathini ngalolu daba?
Iqiniso ukuthi inkomo kujwayelekile ukuthi kwesinye isikhathi abatshayeli labo babe ngabatshayeli ababa lephutha. Amaphutha akhona ehlukene, amanye ngababangelwa ukuthi bona ngokwabo bayabe bengabantu mhlawumbe abangazimiselanga ukuthi babe khona ngasemgwaqweni, engxenye bengabantu abasebenze isikhathi eside beyabe bediniwe. Kanti njalo siyananzelela ukuthi ngomumo womkhonomi wethu kayisibo bantu abaningi abaneli ukuthi imota zabo bezihambise emagaradini ziye bakulwa lapho ezingabe khona zilodu. So ke izizathu zakhona zihlangene ziningi, kodwa zithinta umuntu uZulu omningi, zithinta abantu abaningi. So ke kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi kungaba ngama-problems abantu, but kwesinye isikhathi lakho kubeka luduko lokuthi imigwaqo, ngoba uyabona imigwaqo yethu njengoba sisitsho oyiwo kuthiwa khona omkhulu yiwo osuka ePlumtree usiya eMtari, but ubukhulu bakhona labo kayisibo bukhulu esingabe simukhangelele. Uyabona ngabe kuthiwa imota zethu zimota ezokuthi eziya i-direction eyi-1 zihamba zodwa eceleni zingahlangani, ungabi lendlela ukuthi zingahlangana neziphambana lazo, aluba kungcono.
Alo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBhinga North edalele ePhalamende, ubexoxa le Studio 7 ekhona le eBhinga. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke okulohlelo olukhangela okuphathelane labesifazana asihluzeni bomama, lapho esixoxa labesifazana singabafisa ukukubona embusweni omutsha kamongameli Mnangagwa. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngokuvuma kamongameli Joseph Kabila ukungancintisi kukhetho oluzayo lokudinga umongameli we-DRC, sokuyisiphithiphithi kwabasakhulayo balelo lizwe bekhankasela ukhetho bekhuthaza ukuba lwenziwe ngokukhululekileyo njalo iningi labo liyancintisa. Inhlanganiso yebonayo kulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele A45 Rights ithi uhulumende wele Myanmar angabe esephule amalungelo oluntu ngokuvimba akwenza izimota ezithwala uncedo lokudla lemithi endaweni elokulwisana komdeni ngenyakatho yakwele Myanmar. Umongameli Emmerson Mnangagwa usegcotshiwe kunye labasekeli bakhe, kodwa usehle elungiselela ukusuka elizweni engakagcobi amalunga edale lephalamende lawo edale lecabinet elubhekise kwele China kuhambo lwakhe lwakuqala egcotshwe kuba ngumongameli okwesibili. Lokhu sokuthiya amanye besithi akutshengiseli ukuba uMnangagwa ulendubo zikaZulu enhliziyweni yakhe njengalokhu ahlala ekukhuluma. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Okuhluphayo ukuthi khona lokhana bathi khona iwalk the talk uyahlupha ikakhulu ebantwini abamnyama, ngoba lumnumzana lo kusukela vele engena khona laphana ngekhuliyana kuze kube lakhathesi wayekhuluma ngokuthi khona uzancithisa amaminista zakhe plus ama-treats, ama-foreign treats, lawa ngesilungu kuthiwa ngama-foreign treats, ukuzivakatshela amanye amazwe. Wathi yena hayi lokhu uza kunciphisa lokhu, asoze ebe ngumuntu ogijimayo kakhulu emazweni wonke lawo. Kodwa ke sikubonile vele engena khwaphana uhle wabhuqabhuqa amazwe wonke lawo angenangena kuwo, lakhathesi kathesi ugijima waya ngale. Kodwa khona lokhana yinto ekhangelwa ngabantu ukuthi kathi lapha vele kwenzakalani siya ngaphi, sesilungisele okwangekhaya and so forth. So abantu kuningi abakukhangeleleyo khona lapho, kodwa ke abantu ngazani bahonona sibili phansi lapho ukuthi hawu kathi sokunzele lokhu umuntu usegcobile labo abagcobileyo yena wagcotshwa last week lapha sethiye enze lokhu sebalekile sele and so forth.
Ye mnumzana Ngwenya, kuyathembisa nanxa ukhangele sokwenzakele lokwenzakalayo?
Okwakhathesi phela singathi njengomuntu osanda kugcotshwa anto nje wagcotshwa kathesi njengesonto, so nxa uvele umelele ukuthi wenze esingathi i-objective analysis kuyamele ukuphikaze kancane ukwenzela ukuthi nxa ukhuluma ukhuluma nge-authority. Kodwa mina ngiyavumelana lolo bamkanti, uyabona ukuthi abantu labavele banesense of esithi yisikhiwa i-sense of entitlement ukuthi ngokwami umuntu usanze ukugcotshwa uthi uya ngaphi, kanti atsho kathesi kule ejensi ukuthi kawube ne-cabinet bese bahlale phansi babona ukuthi bakhipha njani ilizwe ubuhlungu mbele ukuthukuthi phela lokwekhetho. So vele sokutshengisela vele ukuthi abantu bakhona vele abezanu bavele bathi bona elizenye labo bayenza abakufunayo, hathi lokhu vele yikuphambanisa. Yikho sisithi abaphikisayo abe-NDC labanye banesizathu sokuthi baqinise umsebenzi wabo bathaya i-alternative government. Kukhathesi songaye uNelson Chamisa the-NDC alliance ngaye sebene-cabinet yabo sebethiya ama-policies abo bethiya ama-press conference ukwenzela ukuthi batshengisele ukuthi ngaye siyabusa ngaye ubudlwangudlwangu lobupili lobutsotsi lobubendakalayo ngaye siyabokhipha. Kodwa kwakhathesi mina ngithi hathi asike sibone ukuthi kanti indlu yakhona eyabeyibusa yabe ikhethwa kanjani.
Mnumzana Mkandla, ikhabhinethi azayikhetha umongameli Mnangagwa uyibona njani? Wena ubona ungani uzaphinda yini bonabo esesibajayele?
Kuzaphosa kufanane lakhono lokhu ukuthi khona bebegcinane laphana. Kodwa-ke ngokukhuluma emntonyeni lapha bekukhanya ingazani uzafaka abantu abatsha kuphela, kungasikuthi abatsha nge-age group, kodwa abantu abatsha abanembono yokuthi khona ilizwe leli lingaya ngaphi, akhethile ukuthi ngwayithi party njengoba vele la elelunge lokuthi anga-appoint abantu abangumphosi abangu-4 laphana angaba-appoint abangikho kuparliament. Kuyabo kukhangelele njengakhona lokhu lakho ukuthi ebaphike ukwenzela ukuthi khona efake inclusive government yakhe eyikuthiwa yi-cabinet abayibo abantu abazabe begijima laphana lalaphana bemphathisa laphana. Kodwa-ke ku-practical sokusenzakala kambe shuwa kambe ngabe ambona ukuthi angathiya abanye abantu lapha abangoguluva lapha nathi vele behlezi khona lapha mbona ngazani ngasoze mina ngathanda uzabaphinde babisele khona lapha kusonile njenge-education yethu nalesi yitshaka isiyi-WhatsApp kuphela kayisela sisinde ukuma isimilo sibili nge-new curriculum yanaleyana.
Ye, Mnumzana Ngwenya uMnangagwa uthi yena basebenzelane lo Mnumzana Chamisa. Kanti vele ufuna basebenze njani? Babumba uhulumende omutsha kumbe ikukhuluma nje inkulumo yokuthi hayi wena ungazondi?
Ha, phela ukusebenzelana neqembu eliphikisanayo kuyabe kusithi kufanele kube le i-accountability, i-oversight. Awusoze usebenzelane lo muntu uphakathi komkhumbi wakhona umkhumbi wokusela lokuntshontsha phela i-GNU yona mthetho wayo vele akayingeke ihambe kuhle kathesi ngoba yena uMnangagwa uthi unqotshiwe. Engibona ekujwaye ukuthi yena ukuthamisa engaze aqeda isikhathi elokhu ekhonona ngokuthi wadliwa kumbe wanqotshwa aqede isikhathi ethengisa layo ukuthi lapha nxa lihamba lisiyale hhayi liphambanisile hambani linje kodwa kuya kuzahlupha ngoba ama-manifesto abo avele athiyeni kuqakathekile phela lobu ngazi unqotho uyi-MDC Alliance yabulokhu ngumzimbabweni kuyafana lokuthi laphana nxa sisenguqweni izimba ama-oria zidlala angisebe sonke isabe sikhona sihlabela yikho kuthiwo ukuthi nxa kuqondane le programu enikeza intuthuko ilizwe ngababekhona beqondisa bebethi hhayi lapha liphambanisile belokhu bechaya umsindo besenza njalo kodwa ukuthi angingene phakathi uhulumende hhayi lapha sizasebenze ngoba uyabe sesidlalayo egcine sekukhohlwa ukuthi ayi-oversight.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ohlaziya ezomnotho welizwe ubexoxa endawonye lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Ngabafana bakagodwayo laba besabela phela ngonyongolo uChibwechiteza umdala wethu. Ha, amabizo maningi kakhulu angeke ngaqeda isikhathi sesidliwe ngumangoye singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungisa ukuqala umsebenzi okusemthethweni kwabasekeli bakhe ababili. Kufa abantu abalithumi lantathu engozini yomgwaqo eKaloma. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande asidibaneni njalo kundaba zethu zekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.